nawo the isindebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Gawande. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 12 Mabasa 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthetho ndaba uphakeme wakwele South Africa ePitoli uyaqhubeka ngokucubungula udaba lokuthi kwesulwe na ama permit ezivalane zeZimbabwe esihlala kulelo lizwe.
Kodwa ngokomthetho nje umfulu ugelezela kulabo abantu bamaZTP, ngoba uminista indlela abatshela ngayo ukuthi iprogram yeZTP iyaphela ayizange ibe kahle ngokomthetho.
Amapolisa athi kubhubhe abantu abangamathumi amathathu 30 ngekhefu lephasika lonyaka, okulinani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lekhefu lanyakenye.
Sinasiyamangala njengeZimbabwe Republic Police sabatshayela esilabo kulezi nsuku babejahile ensukwini zonke, abananzi imithetho.
Kuyaxokozela enkundleni zokuxhumana amalunga ebandla le-CCC ephoselana aqatha.
Uyabona amadoda esilwa ebanga imbala exotshaniswa izinja ezingayibambiyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umthethwandaba uphakemeyo wakwele South Africa ePitoli uyaqhubeka ngokucubungula udaba lokuthi kwesulwe na ama permit ezizalane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe akhangelelwe ukuphela umsebenzi ngenyanga kaNhlangula. Amagqwetha enhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye Helen Suzman Foundation okuyiwo akhweza lolu daba emthethwandaba batshele omahluli izolo ukuthi isinqumo sikahulumende wele South Africa esokwesula ama-permit la akuqhutshwanga ngokusemthethweni. Amalunga enhlanganiso ye-Operation Dudula atshengisele phambi komthethwandaba izolo esithi kufanele abavela eZimbabwe babuyiselwe kibo ngoba bethathela izivalane zalelo lizwe imisebenzi ngokuvuma ukwamukela iholo eliphansi kubaqatshi. Izizalwane zeZimbabwe ezifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili ezisebenzisa izincwadi lezi zilakho ukuthinteka ngalolu daba. Ucubungula kabanzi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomthetho umnumzana Velempini Thuthani Ndlovu oligqwetha njalo.
Umfulu ugelezela kulaba bamaZTP makuyi ukuthi kuzosetshenziswa umthetho, ngoba siyazazi into zasenkantolo ukuthi at times zisebenzisa umthetho, kwesinye isikhathi kusebenza ipolitiki. Mina njengeloya ngiyazi ukuthi akhona amanye ama-cases obonayo ukuthi le case le lo muntu noma kumele ukuthi aboshwe ngokomthetho bazesaba ukuthi bakhiphe leso sinqumo ngoba besesaba ukuthi kuzoyenzakalani after leso sinqumo siphumile. Kodwa ngokomthetho nje umfulu ugelezela kulaba abantu bamaZTP, ngoba uminista indlela abatshela ngayo ukuthi iprogram yeZTP iyaphela ayizange ibe kahle ngokomthetho. Noma yibaphi abanqothiwe bazothatha leso sinqumo senkantolo e-High Court basidlulisele phambili kwenkantolo engaphezulu abathi Supreme Court of Appeal, njalo kungenzeka bagcine beyihambisa ku-Constitutional Court, ngoba lento le izo-affect abantu abaningi. Ukhumbule ukuthi akusiza abantu abangama-178,000 kuphela abazoba affected, kunabantwana abalabo bantu abazoba affected. Umuntu oyedwa kulabo bantu abayi-178,000 bathi unabantwana abawu-2 or abawu-3, so kungagcina soku-affecta abantu abanjani more than a million, between a million kusiya ku-2 million, ngoba abantwana balabo bantu bakhona abanye abantwana bezalwa yilabo bantu abanama-ZTP from 2010 kusofika manje ku-2013 age group abantu abaproductive in terms of ukuthola ingane laba abaphiwa ama ZTP ngoba kwakuthiwa abantu from ama 70s kusiya kuma 80s to ama early 90s. So abantu laba ingane lezo ezinye zisase esikolweni manje, so leso sinqubo sizoba affect ukuthi kuzenzakalani ukubona. And umthetho wa South Africa uyathanda kakhulu ukuthatha abathi best interest of the child, uyayiqakathekisa kakhulu best interest of the child. Ungenza noma yini kwabanye abantu kodwa akumele ukuthi uthinte ingane. So ingane zabantu laba ama ZTP ezizalelwe la eSouth Africa ezingawona ama South Africans, ngoba umthetho wa South Africa uthi uma uzalelwe la eSouth Africa uthatha ubuzwe babazali bakho. So ziyathinteka lezo ngane, so kuzoyenzakalani ngazo lezo ngane mase kuthiwa abazali babo babuyele kweZimbabwe.
Lokhu kunganika ithemba yini abeZimbabwe abafuna ukuqhubeka behlala kweSouth Africa?
Abantu baseZimbabwe baningi abangenamaphepha nalaba lamaphepha lana. So whether inkantolo ithe baqhubeke behlala or bengaqhubeki behlala, lokho akuzukusho ukuthi abantu sebezobuyela emuva, ngoba isimo abasishiya ngale eZimbabwe silokhu sinjalo namanje. So abantu ithemba lisekuthini bangalahlekelwa imisebenzi, bangalahlekelwa ngama-bank account. Otherwise okokuhlala abantu basazokuqhubeka behlala kule la eSouth Africa noma sebengasekho emthethweni. And iSouth Africa iyabe izibisele emuva yona, ngoba ithethe abantu ababenganamaphepha mostly, yabanikeza amaphepha babasemthethweni baziwa, then manje seyifuna ukuthatha labo bantu ibaphindisele esigangeni bangabe namaphepha bangazi, ngoba kunzima ukutrace umuntu ongamazi ukuthi ubani kanjani, ikakhulu uma kwenzakala ukuthi labo bantu baphatheke ekwenzeni amacala.
Lo ke ngumnumzana Velempini Thuthani Ndlovu, igqwetha njalo icubungula izomthetho. Ubexoxa icingweni le Studio 7 ese South Africa. Amapolisa athi kubhubhe abantu abangamachumi amathathu 30 ngekhefu lephasika lonyaka, okulinani eliphansi kakhulu nxa kuqhathaniswa labangamachumi ayisikhombisa lantathu 73 ababhubhe ngesikhathi sinye nyakenye langekhefu likazibuse. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi ingozi eziningi lonyaka zibangelwe ngabachayeli abenze amaphutha abelakho nje ukwenqatshelwa.
Indaba ehluphayo izimoto eziningi zazihambe ebusuku, njalo abantu behlanganisa impahla labantu abahambayo, and abanye bangikhona nxa bechayela izimota abananzi imithetho. Abantu bayahamba lesiqhubo esiningi, abanye bayabe bedakiwe, abanye bahlanganisa impahla lama-passengers. Yikho phela sithi thina singakayi ku-ISA sihlangane labanikazi bezimota, sihlangane sibambane labe-Ministry of Transport, Infrastructure Development, Ministry of Local Government, abe-Traffic Council. Bona abanikazi batsho ukuthi bazalandela imithetho yonke, njalo izimoto zabo zizabe zihambe emgaqweni zile izinto ezifanelanga. So yikho mina ngisithi abanikazi bezimoto kumele batsho abakwenzayo, hatsho ukuthi bayakhuluma nxa singaya emgaqweni esikubonayo kuyatshiyana.
Nxa likhangela izizathu ezibangele ingozi lezi, lingathi isizathu esihamba phambili yisiphi?
Yimenera abachayeli thina siyamangala njengeZimbabwe Republic Police ukuthi abachayeli esilabo kulezi nsuku bayabe jahile nsuku zonke, abananzi imithetho, abananzi ama-passengers ukuthi nxa bethwele abantu kumele bananze ukuthi ama-passengers bale-right ukuthi bangangena emoteni. Umchayeli kumele abaphathe kuhle, kumele ahambe labo ngendlela leyana esithi thina promote road safety.
Nxa sesikhangela izimota eziyabe zingalungelanga ukuhamba emgwaqweni, siyake sizwe amapolisa esolwa lawo, abanye besithi lina amapolisa lani lile mishikashika lilezimota ezingalungelanga ukuhamba emgwaqweni ezithwala abantu, lingathini ngalokho?
Abantu apho ngokukhuluma mthungameli, thina njengeZimbabwe Republic Police akumelanga sibe lompolisa owenza lokho esithi thina i-public vehicle business kumbe i-pirate taxis. Ngakuye ukuthi kulo mpolisa ole mota njenge-pirate taxis kumbe umshikashika, uZulu kumele asitshele iqiniso ukuthi imota leyi i-registration number umnikazi ngumoyo, ngunyati, ngumthungameli kumbe ngu-blessing. Hatshi ukuphonga ukukhuluma i-problem isihlanganelayo kulezi isuku ukuthi abantu baphonga ukukhuluma singaya emgqaqweni futhi basithengise izimota lezi abanye abaningi abantu abaningi abakhwanisi. Thina sile mthetho ukuthi umpholisa singambamba siyamxotshe emsebenzini njalo siyamhambisa ekhothi. Yikho phela sithi uZulu kumele asitshele iqiniso, hatshi ukuphonga ukukhuluma singela evidence.
Yebo, iholiday ikhefu selidlulile, kodwa ingozi zomgwaqo sihlala sibona zisiba khona. Kuyini elingakutsho ebantwini?
Abatshayeli kumele babe le-correct mindset. Abatshayeli kumele babe abantu labanesithi thina bahamba bele road safety consciousness nsuku zonke, hatshi isikhathi se-Easter, isikhathi se-Heroes kumbe isikhathi se-Christmas. Kozilingananzela umtshayeli yabe ephethe impilo, impilo leyi kumele bayigcine njalo bona kumele babe leyathi thina i-road responsibility. Yikho thina njengeZimbabwe Republic Police namanye ama-stakeholders ahlanganisela i-Means of Transport le-Traffic Council siyala siyenza lokwanesithi thina ama-road safety campaign.
Lo ke ngu-Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa, ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkomo. Kuzela enkundleni zokuxhumana, amalunga ebandla le-CCC ephoselana aqatha. Abanye bathi abalandeli baleli bandla abafuni kucetshiswa kumbe ukuthi umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa abuzisiswe ngenhlelo zebandla. Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chingono uke wabuza ukuthi kungani ibandla le-CCC lingathathi ixesha elidalwe ngumsakazo we-Al Jazeera oveze inkohlakalo enziwa ekuthengisweni kwegolide ukuvuselela umdladla wokuthi abantu bakhulume ngalizilinye besola lesi sehlakalo. Umkhokheli wabasakhulayo umnumzana Makomborero Haruzibishe wavuka eseganga wamngenela uShingono esithi ngumthengisi owayesebenzelana lebandla leZanu PF ukuthumba amalunga e-CCC. Lokhu kuthukana kuqale ngomvulo kwaqhubeka izolo. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kunzima babakande ukuthi uyabona amadoda esilwa ebanga imbala exotshaniswa izinja ezingayibambiyo kodwa bona basale bephalana bodwa. Kulusizi kakhulu lokho okwenzakala ikakhulu kwezemandleni leli eliphikisayo lelo abantu kade bekhangelela ukuthi engxenye bangathola isiphephelo khona. Kodwa ke heyi, kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu kakhulu ukubona kuphalana kanje. Ngike ngahlangana lomunye ubaba wakudala, ubaba lo wayekubandla lenelele MDC ehamba nabo bafana. Abafana indaba ekhona nje ukuthi kabafuni kusolwa. Lokhu kulusizi kakhulu, abananzelela ukuthi ukusola umuntu ayisikho kumzonda kodwa kuyindlela yokuthi ngawe uyamqondisa, ngawe uyaqonda. Kodwa engibonayo kuleli bandla elikhona kathe si-ECC kukhanya ngani hayi wena ungavele uthi uyakhuluma ngendlela engasiyo enziwa umkhokheli wabo, hayi bafuna siloku kudla. Ngiyakunanzelela kathe sikhona okokwenzakalayo ukuthi khona nangu ujaha wabo lowu uChinono. UChinono lowu ngumuntu ovele ephatheke kakhulu kupolitiki yonale eyokuphi uyaphikisana kodwa kuyamangalisa nxa ethi uyakhuza angathi uyakhuza awubakithi zihle zize bantu zihle zize bantu sengathi lokufa angafa kulusizi ke ukuthi uyamangala ke ukuthi ke manje asithi kungangenwa kupower abantu sebele power phongubano zaqala ukubakhuza
abanye bathi lokhu kubangelwa zimpehla zezanu PF esezingene ebandleni ukubona njani wena khona lokho
kulusizi ukuthi ekubeni senze konke khonokho sokuqala ukuthi kuthiwe ungumuntu wezanu sokuqala ukuthi kudingwe ukuthi hayo kwenza ukuthi singawelani izanu kulusizi kakhulu lokho esimuzwayo kulusizi kakhulu lokho kwenziwa ngabasekeli bebandla lakhe yena uchamisa kakhulukazi onguye okumele ukuthi nawe uyakhuza abantu linto yokuthi singehluleka lokho esikwenzileyo sibe sesisola omunye umuntu ngibona ngani ayisikho kukhula kwezombusazwe ayisikho kukhula kupolitiki lokhu ukuthi khona endlini yenu lingaba lohlupho bese lisithi lina izanu PF kutshengisa ubuncane kakhulu kumalungu ebandla kutshengisa ubuncane kakhulu kumalungu ebandla engingakuthi mina immaturity enzakalayo kubi kakhulu ukuthi khona nxa abantu beqondisana babelokhu bekhuluma ngeibandla kutsho ukuthi phela liyabe lokhu likhampenela lele linye ibandla kulusizi kakhulu lokho kulusizi kakhulu lokho
alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ohlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 esegweru
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota
Ngoba manje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi iqembu leHighlanders lizadibana lele Dynamos ngempela sonto emdlalweni weCastlelager Premier League othembisa ukuchisa phansi laphezulu. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kobulawayo lamuhla lapho azakhokhela umcimbi wokuxoxisana labasakhulayo ukuthi bangene kwezamabhizimusi njalo bengathatheki ngezidakamizwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani ku Studio 7 hayi ngithi ngike ngicomment lapha kulowo magalela mafa lo suthi angazi usuthini usuthi amahlona noma usuthi mayezokhulumela ubaba umqondisi mo yazi uzosidina thina abanye ngoba kudale sidli magalela mafa engaqali njalingi alingasi akhulumele umqondisi moyo umqondisi moyo wayengakhulumeli isisi yakhe noma isisi noma iNDC noma yini yakhe asuki ayiyekela nokusukela nalo umqondisi moyo umqondisi moyo thina siyakhoda sinyeke safa sakhoda ene kuqalile nyeke kuphele laye uzoba kula kulomthwakazi ohambe yenda le emashoneni
mahlabezulu sanibonani mahlabezulu umhlaba wonke jikelele hayi ukukhuluma lana lishagwane elikhulu esigabeni sako siwo kwela sePlumtree kodwa ngikhuluma ngilapha kwela seSouth Africa eJohannesburg emzini waseDeepsloot singukhanyani bakithi ngilusizi kakhulu ngilusizi bangisizwa inkulumo zalelijaha elithiwa ngubelieve ugawule mayekhuluma ngendaba kaJob Sikhala isintu sakithi esingadolikwayo sithi khona inxeba lendoda alihlekwa so ke gawule asazi asazi impela ngoba uNkulunkulu ngophezulu kwakho konke hayi wena so ke kweminye iminyaka gawule nawe noma usemsebenzini kodwa ke ubo gawule ubheka ye kuzokuthola nawe kweminye iminyaka impela impela angibonge amen kuleyo ndawo
Studio 7 sanibona kanye labalandeli bakho ngivele ngihlale phezukwalo udaba njalo Studio 7 ngemva kwenkulumo ekamqondisi moyo ekhuluma lokho akukhulumileyo thina esingabantu bakamthwakazi esivumelana lakho kakhulu wena uhamba uyebiza abantu besesishoneni okuyibo abasincindezeleyo ukuthi baphawule ngaleyo ndaba ebephakanyisiwe ngubaba umoya angazi kumbe injongo yokuthi vele bayihlakaze leyo nkulumo yethu kodwa ekukhulumeni kwabo futhi bayaxhamanda bayakiliza bayahlanganisa izinto wesi lo abamuntu ngomafa magalela sibanda into abeyikhuluma le nto abesezivalisa vele bezingahambelani lalokho bekukhulunywe i-emarab uthi nanku kuyadelelwa lobhehula kuyadelelwa omzilikazi kuyadelelwa onkomo uyathukwa angazi ukuthi ubethukwa ngubani so mina Studio 7 lokuthi vele lowo mafa ubebuzelwani yona bekungakhulunywanga nge-CCC angazi ngaphandle nje kokuzama ukunikeza i-CCC udumo lingaludizeve futhi i-CCC kahle kahle i-Studio 7 ama-directors akhona vele ngobani phela siyabe lokho sithi Studio 7 kanti le nto vele into yamashona naleyo ngiyabonga
ngiyabingelela ku-Studio 7 linjani basazi kanye nabalaleli yebo sibonge laphana ukuthi i-Studio 7 yenelisa 20 years selokhu yazalwa kuhle kakhulu kulokho kuba sakazi umsebenzi wenza umuhle siyawuncoma ngivele ngwele indaba ngifuna ukuphendula nangu sisi lona othina abantu basesishoneni sizobafaka vele kulezi ndawo lezi yebo asiyali sisi ukuthi abantu basesishoneni ungabafaka kodwa into yokuqala wena usuke usebenzise ingqondo leyani yokuthi kawuboni awunasici ngoba eqinisweni ungathola ukuthi umntanakho akasebenzi khona lapho endaweni okufanele ukuthi ngawusebenza khona endaweni yakhona kunabona abantu ngoba uyathuthe Victoria Falls yabafaka so ngenye indlela wena usho ukuthi uright uzibona uright usokola indawo yakho okufanele ukuthi ngawuye ithethe ngabanye abantu akunamuntu ongayali ukuthi sithi labo bantu kabangene kodwa hayi ngale ndlela osuyikhuluma wena songathi vele uphezu kwenjongo umuntu onjani ovuma ukubuswa ngabanye abantu wena ulokhu uhleli ungadlili abakho abantwana kumbe abafoweni bephuma phandle kwamazwe besiyadinga amadlelo kodwa sithi abanye abantu babangena esikhundleni asiyali bakithi esikudinga ukuthi sikhipheni iZanu PF yinto yokuqala esiyifuna ukuthi siyikhiphe ngale ndlela yokuthi asisayifuni kungene lo ongenayo mhlawumbe kungaba nobube but wena ungaqinisi ungumuntu wasemathebeleni liqinise kakhulu lokuthi vele sisazobafaka lapho sokungathi le njongo ngoba manje uma usenze njalo sokucaca ke kithi thina abanye ukuthi kusho ukuthi wena laba bantu unesazela ngabo mhlawumbe ekhaya ubaba endlini wakhonale unesikhundla futhi yikukhuluma kanje ungakhulumi kanje ungumuntu wasemathebeleni vumela ukuthi abantu sitsho lokho esingabe siyakusho ile indawo ngeyakithi nathi sidinga ukuthi ngayithi esisemsebenzini yonke naleyo ngiyabonga uzama ukuthi sikukhuze sikwehlise nakusasa ubeyazi ukukhuluma
emsakazweni we-Studio 7 ninjani balaleli labasakazi bethu hayi siyabonga izindabelo esininga zona hayi sizwile imeseji esende isikhulumeli se-3+3 umagalela amabhasi bakhe sekubukhokheli wethu ubuqondisi boyo hayi yena kukhulume ngakhuluma ngoba wonke umuntu uvunyelwe ukuthi akhulume into ayifunayo kodwa thile sikufuna singabantu bamathebuledi sincindezelwe sifuna ukuphuma eZimbabwe out sizimele sodwa lapha ngoba ngabe silokhu sithi sibambane lalaba abantu vele baqhubeke lokhu besincindezela west yona ingathi ngeke i-3+3 kanesezitshambiseleyo magalela ngafiza yezane bathi nomathebuledi izaxosha amashona ase-Bed Beach izaxosha amashona adiploye ezikolweni zamathebuledi umbhedoro lawo kade ukhuluma wona bakalela mafasi badawe thina sikuphumeza imaphe out ukhathi umchoto zumqondisi abantu balibona iqiniso vele bakukhangele futhi uzakhohlisa bona abantu besishoneni hayi khona thina abantu babathebuleleni ngoba wona vele lawo siyakubona ukuthi asobuntu esidwidi phela siyakwazi siyayazi imbali yakho ukuthi nokuyani kodwa sizithulele nje aso esidwidi nje baba sikukhangele nje umqondisi ngesidwidi ngobuye ematopo wena kile khaya kungani kawula khaya kodwa uhlezi kobulawayo kodwa awula khaya so vele ake sidukiswe kuwe baba thina siyaphambile eparaphi 2023
bothe laba khasi laba empedu viva FRP viva
studio 7 studio 7 yeah futhi ukuthi kulohlupho olukhulu ezweni lakithi laseZimbabwe masibheka lana kulohlupho olukhulu nobona ngapha umuntu ongene ebandleni elithile egqoke isembatho salelo bandla noma umfanekisano walelo bandla oluyinkonzo engazange waba linemba yaleyo nkonzo engazange waba lilunga lalelo bandla umuntu esengene faka uphawu ulanda kalamanhloni president lo kalamanhloni wasithatha sabusiswa ngubani sagqokwa uthengephe ehambe ethungisa izinto udelela unkulunkulu hayi sehlanya lo sehlanya sentura ukhuluma ngokungena
studio 7 studio 7 tinjani basakazi hayi siyabonga hayi okhulumayo ngusafenda Plumtree esigabeni sakokheme ngithi mina hayi thina siqhubekela phambili nge-MRP lawa basithina sihamba ngobuhlobo kulungile asike siboneke bona babezali labe-CCC labe-MDC befaka indiwele phambili bithi alivotele libe yi-president yeparty sizovuma ukuthi abahambe ngobuhlobo ngoba asiyibone sibona ama-opposition wonke icela amashona ephethe ingamashona sithi asibonge umsakazi omuhle
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ufike kwele Ireland izolo ebusuku kuhambo lwamalanga amane. Engakasuki kwele Melika uBiden utshele intatheli izindaba ukuthi uhambo lwakhe lujonge ukuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili njalo lokuletha ukuthula emhlabeni jikelele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ye ungakhangela foreign policy kaBiden ingathi iwuhlanganisile umhlaba ngoba ungakhangela uqathanise phakathi kokubusa kwakhe uBiden ekhangele kwezangaphandle kwelizwe ubusuhlanganisa lokubusa kukaTrump ekhangele ezangaphandle kwelizwe kwizinto ezimbili ezijiyeneyo. Ungakhumbula uTrump waba umuntu waquma izinto eziningi, waquma lokhu walahla lokhu wathethisa lapha wathini lapha, umhlaba wawusunga athi awusuphambene kawusakwazi ukuthi kanti manje onguye osekhokhela ngubani emhlabeni ngoba i-America ngithi zenza ipolisi elikhulu lo mhlaba. So ke lapha ungakhangela uBiden wabuyisela konke lokho okwakuqunywe nguTrump lokho. Ungakhangela thesi impi le eye-Ukraine le-Russia iyakhokhela i-America khonaphana ilokhe ikhokhela ibambi netho ihlanganise amazwe.
Yena uBiden umbona eluphatha njani udaba olwa olobudlelwano lamanye amazwe i-foreign policy yakhe uyibona njani?
Ngibona ngathi ngakukubika ngako ngoba khathesi nje umsekeli kamongameli uKamala Harris ubehambile ekhona ngale Africa lathi kasi asichiwa ngaphandle kakhulu i-Africa ku-foreign policy lapha. Ngibona ngathi akukubi kangako ngeza ke ngibone sengathi umhlaba uyaxokozela ngenxa yokuthi uBiden uyehluleka ukuthi abuse umhlaba. Njengakhathi ezehambile nje siye Britain uyamukelwa kuhle angabe ngumuntu lowana oninwayo ungathi asomuntu ophethe kuhle izinto zakhe. Yikho lokho engikubonayo nge-foreign policy yombuso kaBiden lapha e-America ngalesi sikhathi.
Alo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 nesesigabeni se-Texas khonapha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba ophakemeyo wakwele South Africa ePitoli uyaqhubeka ngokucubungula udaba lokuthi kwesulwe na amapermit ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe akhangelelwe ukuphela umsebenzi ngenyanga kaNhlangula. Amapolisa athi kubhubhe abantu abangamachumi amathathu ngekhefu lephasika lonyaka okuyingxenye yalabo ababhubhe ngekhefu lanyakenye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo-7:30 silazo njalo ezinye indaba. Igama ngu-Chris Gande.